kulamalunga edale lephalamende ambalwa kanye leziphathamandla zikahulumende abatholakale bele COVID-19 bahle bakuveza emphakathini ngemva kokuhlolwa. Omunye wamalunga ekomidi ebona ngezempilakahle edale lephalamende emela isigaba sakoBulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi ulethemba lokuthi okwenziwe ngabanye bakhe kuzoletha umahluko omkhulu kundlela uZulu jikelele abheka ngayo udubo lweCOVID-19.
Mina ngibone ngani ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se-coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade belama MPs or nobukhokheli ukuthi labo beyethestwa. Njalo kunceda abantu ukuthi babone ukuthi isifo lesi kasikhethi muntu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uyalincoma lelinyathelo.
Siyakwazi ukwenza ubone amapolitikini egijimela phambili ukuthi ebezichaza ukuthi mina lami ngayo ku-strategic ukuthi bekwenze khonoko ngoba i-funding ebuyayo iyabuya lula yenza ukuthi amazwe ale zwelo afuna ukuthi encedise lula.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Collins Ncube uthi lanxa esazimhlophe kuba kumele ayehlolwa azi kuba ulayo na leyo COVID-19 loba hatshi akukho uZulu angakwenza ukuthi azisize njengalokho kwaneliswa iziphathamandla zikahulumende.
Usizo abantu abalufuna ukuthi bephile njani ngingathola kule coronavirus benze njani njalo izinto ezinyangazuzana lezi ezikhulunywayo ezirekomendwa yi-WHO izinto zabo-social distancing izinto zokugqoka amamaski landani ziba nzima ngoba ngase sikhala i-public system yethu i-public transport system yethu ayikuvumeli khona lokhu ukuthi kuyokwenza i-social distancing ngoba ibhasi ithwala abantu abakwanileyo njalo uzathola ukuthi iningi labantu liyabe lilayina emabhenki. So ngase sikhala inkokeli lezi eziphuma zisithi khona hhayi bengile corona ayisengi-right bona ngoba bale ndlela lama-medical help abawatholayo angatholwa isizukulwane nje zeZimbabwe.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesiqubu esethusayo eZimbabwe ikakhulu emadolobheni amakhulu agoqela iHarare, Bulawayo lamanye lapho okulenani eliphezulu labatholakala belawo lanxa bengelayo imbali yokuya kwamanye amazwe. Impumela ecine ukuba khona yangelanga iveza ukuba sebefika phose ikhulu 97 asebelahlekelwe yimiphefumulo ngenxa ye-COVID-19 lanxa bekhona abasilayo lapho umuntu ethe waphanga wayahlolwa ungakakhulu umkhuhlane emzimbeni wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.